Baphuma njengoba unyonyo kuphuma emlindini yabeZimbabwe njengabo bonke emhlubulweni waseEurope abantu kulapho abathola ithuba lokwethekelela indawo ezijeneyo benyakazela bejabulela isikhathi sokuchisa abadala abatsha labantwana behlangana amaviki wonke emadolobheni achineyo eEngland kuhoswa inyama kudliwa abantu bezijabulisa ngemiculo ehlukeneyo yeZimbabwe lizwekazi leAfrica. Uliyo litshe isizalwane seZimbabwe ehlala edolobheni leLeicester.
Ilanga liyatshisa manje lana okay. Sesihlangene lapha community sidlala ibhora sitshisa inyama kumnandi siphuza amatshwala.
Siyaboliwe. Sizibambile eLeicester lapha thina. Bonke labo John Terry labo Patricia bakhona.
Bonke abo Terry bonke lapha mayilanga litshisa kanje siyawosa.
Baphumile ezindlini.
Yebo.
It's good. Good weather.
Kumnandi lana, kumnandi lapha siyakholisa.
Le bhora iyadlala esayidini.
Emcimbini le akutshiswa nyama lokudliwa kuphela. Unkosazana Nobuhle Nkomo uchaza okunye okwenziwa ngamakhosikazi kulezi ndawo zamahoso.
Mina ngihlala lapha eSlawu, sesiqalisile ukusa njengabantu abaningi ilanga seliphumile lapha eSlawu kuyatshisa. Siyahlangana singabawomama labantu abaningi abatshine nje labobaba. But mainly thina sinxa singumama sihlangana sabe sizixoxela nje ngento zokukhana ukuncedisana nje lokuthi asithumela njani izimali ekhaya sikhuluma ngento zepolitics yikho esihlangana khona eSlawu Cricket Club siwosa siphatha nje indaba ezijeneyo.
Amahoso la avulwe ezindaweni ezemadolobheni achiyeneyo kwele Brithani njalo aqale ngempela viki esiphuma kuyo. Umnumzana Thamsa Ncube ungutshisa nyama laye.
Sisebradford lapha eBushari siyawosa kumnandi senza ibarbecue gcwele wonke umuntu wasekhaya sihlangene ngobuningi esibuye endaweni ezijetsheneyo. Yisi sikhathi sethu manje thina ngapha e-UK ukuthi sikholise lathi ke sizwe ilanga lakithi silijwayeleyo ngoba liyazi ngapha kuhlala vele kuqanda ke kunizulu.
Ilanga lithisa be eEngland kulezi nsuku likhipha inhlanzi emanzini. Yiso phela isikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphuma ngobuningi zisiyahlanganela ndawonye sichitha isizungu siqolotsha sijabula kuxoxwa kuxokozelwa kudliwa njalo kugidwa. Yiso isikhathi lapho abakhumbula khona ekhaya abadabuka khona eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 igama lami nguEzra Chisa Sibani.